kwakuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithatha ithuba lokubonga uJonga Kandemiri osiphathele indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela mthwakazi omuhle ngomgqibelo mhla ka 28 kaZibandlela 2023. Igama nguGaino Kumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Umba isenzanana elabantu abangocetheshe kakhulu isebenzi kahulumeni ukuthi ziphenisise kwenzela ukuthi zingithe okuyikho okwenzakalayo okuncedisa ekuthatheni izinqumo ezingakho.
Umphathintambo wogatsha olubona ngezomkhathi kanye lokwethekelelwa eZimbabwe umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu usebumbe ikomithi ezasungula uphenyo lwenkokheli yeZimbabwe Tourism Authority ukuhlolisisa kumbe kulenkohlakalo eyenzakala kuyo.
Izilimo ezinjengomumbu, hayi sekuchile sibilise kumhlophe nge masimini, sekuchile. Simadolo zima, kasiwazi ukuthi phoke abantwana sizobathini.
Izakhamizi zeningizimu yemaNdebeleni sezidlela evalweni kulandela ukungani kuhle kwezulu, kuhlangana lokuchisa kakhulukazi kwelanga osokuchiye izilimo emasimini zichile. Kuhlelo abaculi bethu namhla silomculi werumba uChristopher Mazolo Ncube ehamba leqembu lakhe le Manza Mnyama Sounds. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulumsakazo. Umphathintambo wogatsha olubona ngezomkhathi lokwethekelelwa eZimbabwe umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu ukhiphe umbiko ngolesihlanu esithi usebumbe ikomiti yabantu abahlanu ezasungula uphenyo lwabakhokheli beZimbabwe Tourism Authority, iZTA Board. Ikomiti le iyabe ikhokhelwa ngumnumzana S. Masanga ongunobhala kugatsha lukahulumende lwePublic Service, Labour and Social Welfare. Ndlovu uthe lanxa kukhona akusolayo, lokhu akutsho ukuthi kule nkohlakalo ethe yatholakala kumalunga akhokhela iZTA. Uthe okwamanje ikomiti le izaqhuba loluphenyo ihlolisise njalo ibuthanise ubufakazi eyabe ibutholile ibisimethulela umbiko wayo ogcweleyo ngemva kwalokho. I-Studio 7 ixoxe lomnumzana Ndlovu ngalolu daba.
Okwenzakalayo ukuthi na kulokusolela ukuthi kukhona okungahambi kuhle kakhulu ekuphatheni impahla kaZulu. Indlela elula esemthethweni njalo epha wonke umuntu amathuba okuthi azwakale kakhulu indlela elandela yona le ukuthi ngiyafumba isenzanana elabantu abangocetheshe kakhulu isebenzi kahulumeni ukuthi ziphenisise kwenzela ukuthi zingithe okuyikho okwenzakalayo okuncedisa ekuthatheni izinqumo ezingakho. Kuvamile ukuthi into umuntu angasola usethe thatha amanyathelo engakayenzi phela, kodwa umthetho wethu usicacile ukuthi kuqakathekile ukuthi into enjengale kube lophenyo oluthethayo. So ke masengizile ukuthi kule zinto ezingabe zisenzakala ngendlela engekho emthethweni, nasengibona kuqakathekile ukuthi siwulandelele lo mthetho. Ngifake ithimu engibona ngani izakwenza umsebenzi ngendlela esezingeni eliphezulu sole ukuthi iqiniso kuyini.
Ngobani bona abazabe besenza lolu phenyo?
Baphumile kugazethi, kodwa obathungamelayo ngoyinjeningamhlamba ngumabhalane jikelele, permanent secretary, not secretary general, permanent secretary oweministri ekhangela i-public service, labour and social welfare, ubaba uMasanga. Nguye ongumgcinisihlalo owekomiti leli, but ke abaningi kakhulu ngama-chief directors kwamanye
kungathi iqembu le-anti-corruption lalo liyabe liphatheka kuphenyo lolu.
No, mina babe-anti-corruption besolele ukuthi kule corruption eyenzakeleyo bayayenza uphenyo labo oluhlukileyo ma besolele ukuthi kule corruption. But mina ma ngithole ukusolela ukuthi kule nto engahambanga kuhle ku-department engaphansi kwami or ku-parastatal engaphansi kwami, ngilo mlando wokuthi ngizwisise ukuthi kwenzakeleni, ngilo mlando wokuthi amazwe ngeqiniso, iqiniso lithengisa ukuthi kala kuhambananga kuse ngibe lamanyathelo engiwathethayo ngokusemthethweni. Okwakhathesi angifuni ukuthi ithi mina kukhona okungahambanga kuse, hhayi kusaseyikusolela esizakuncediswa laba bantu abazayenza uphezu esikhangelele ukuthi into abazayenza ngeneqeshana esimayo.
Umnumzana Ngqobizi Thamangaliso Ndlovu ngumphathintambo ogatsha olubona ngezomkhathi lokwethekelelwa eZimbabwe esixoxelaye ekobulawayo. Isikhulumeli samapholisa elizweni jikelele u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthe amapholisa aseqale uphenyo lwesikolo se-Dominican Convent eHarare ngemva kwencwadi ebijikeleza enkundleni zokuxhumana okuthiwa yalotshwa ngumbalisi omkhulu waleso sikolo ilandisa ukuba kulenani labantwana abayisitshiyangalombili 8 asebexotshwe kuleso sikolo ngoba betholakale bethatha njalo bethengisa izidakamizwa. Sizweni uNyathi echasisa kabanzi ngalolu daba.
Into efuna ukuthi sichasise, abe-Dominican Convent awazange bafake i-report kumapholisa. Amapholisa bapha ngokubona incwadi le ihamba kuma-social media pages. So izolo amapholisa bahambe isikolo bakhuluma lo headmistress labanye amathishala bahamba labo i-Harare Central ukuthi senze ama-investigations. So sikhuluma kunje amapholisa basenze lokwane sithina ama-investigations. Iningi sizalitshela ngokuhamba kwesikhathi.
U-Assistant Commissioner Paul Nyathi isikhulumeli samapholisa elizweni jikelele esixoxelaye eseHarare.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa wafuwe mbula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe.
Kuhlelo lwezemaphandleni namhla izakhamizi zeningizimu emandebeleni sezidlela evalweni kulandela ukunganikuhle kwezulu kuhlangana lokuchisa kwelanga osokuchiye izilimo zichile emasimini. Lokhu kuza ngesikhathi iningi kulesi sabelo lidinga uncedo lokudla kulandela ukuselakala kwezulu njalo nyakenye okwabangela ukuthi abantu abambalwa baswele imvuno. Abogatsha lukahulumende lwezokulima bathi isimo sibi kakhulu esiqintini seGwanda laseBybridge. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Wasaphethe isihlalo somqondiso wezokulima esabelweni sezansi emandebeleni umnumzana Mkhundulelwa Ndlovu uthi umumbo olinywe lapho izulu lisewula sutshile kulesi sabelo njalo sebethembele ukuthola isivuno kolinywe ekugcineni. Uthi ngaphandle komumbu ezinye izilimi ezigoqela inawuthi zikhula kakuhle. Ukuswelakala kwezulu kumaviki adlulileyo sekujike le nkomo zisengozini yokucuba ikakhulu eziqintini zeGwanda South leBybridge. Umnumzana Thembinkosi Nyathi obhethele eGwanda South uthi isimo sibe emasimini.
Izilimo ezinjengomumbu hhayi sekuchile sibili sekumhlophe nke emasimini, sekuchile. Simadolo nzima kasikwazi ukuthi phoke abantwana sizobathini kulo mnyaka. Le mpuphu vele sitolo lapha siqalisile ukuthi ikhuphuke intengo yakhona.
Unkosikazi Gladys Moyo oyisakhamuzi emawane phansi kwenduna uNhlamba uthi bazabulawa indlala lo nyaka.
Vela kula nto esizaphuma siyiphethe, indlala izasibulala, izinto ziyadura, konke umpuphu bakhwelile, asikwazi vele ukuthi siyenzeni.
Amazwi la agcizelelwe ngumnumzana Tebondo oyisakhamuzi eludumbe Bybridge la othi sebelahle ithemba lesivuno esihle.
Imali ingananani noma liyane kube kathesi seliphuzile, izilimo eziningi sezijile bezizamile ukulandela sakuxwayisa, kodwa hhayi khanya izulu lehlule konke sekuchile emasimini. Balutshwana nje aba kumele lapho, kodwa ngokukhangela komunye umkhathi siyabona ukuthi umkhathi lokusaliwoma.
Ukhansila kawa-12 egungwe umnumzana Okediso Linyane uthi akula nto enhle emasimini.
Isimo sibi sibili, haya akula lutho. Ababelatshile kutshile elastic beseGwanda sedawodile osikhuluma ngendlalena leyo ukuthi ukudla kumele kutholakale, but akula lutho, akula kudla ejempini.
uthi ngaphandle kwezilimo izifuwe kakhulu inkomo zilakho ukuquba iloba nini
chile akulalutho egangeni womile enkomeni ayinkomeni lakho kubisimoza khona asikurayithi so
abogatsha lezokulima bakhuthaza uzulu ukuthi ahlakule emasimini ukuze alondoloze izilimo zakhe inhlanganiso yamazwe omhlaba enakekela uzulu ohlaselwe indlala e-World Food Program ithi abantu abafika bhoso izigidi eziyisithupha 5.7 million badinga usizo lokudla kuleli ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemaname eGwanda South ngu-Albert Ncube.
Sibonge u-Albert Ncube ngohlelo lwakhe olugxila kokwenzakala emaphandleni.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Okwamanje sesidedela usithandekile emhlanga esipha uhlelo lwakhe oluqondane lokubhekane labesifazane empilweni.
Namhlanje uhlelo lwethu sicubungula eziphathelane nomnotho welizwe lokuthi uthinta njani abesifazane. Asizweni umhlonitshwa wethu ezibetha ngegama.
Mina okhuluma lami kubandla lami engizibe i-MDCC ngumkhokheli wabomama okuthiwa nesithiwa ngu-National Chair Women ngikusenethi ngimele iBulawayo Metropolitan. Igama lami elisesithupheni ngingudorothi Moli Dlovu. Kodwa abantu abaningi ungangibiza ngalelo gama dandekile akangazi. Ngiyaziwa ngokuthi ngugonethi wakoBulawayo. Thina njengabesifazana be-MDCT esikhangelane lakho kakhulu nxa sesikhangele zomnotho. Umnyaka uyaqala sithandekile. Abantwana baye ezikoleni. Ezikoleni lapha kulezinto eziningi esezatshintshayo. Ukubhadala ngeyusa. Iyusa akulamuntu oliholayo laseZimbabwe, babili bathathwa bangaliholisi. Uthole ukuthi omama bathona imini yonke belayinize. Angabhadala kule ilayini yeyusa, ayibhadala futhi kulayini ye-RTGS. Ilanga lonke umama uyathona engenzanga lutho, kukati impilo yakhe isematamatisini. Impilo yakhe ise-flea market. Yikho lapho athola khona zona lezi mali. Kube nzima-ke futhi ukuthi khathesi usukusela kule Bengula Street ma usazi iZimbabwe. Uziyofika kuparenyata ekuqineni kwedorobhu. Kufoliwe ngamatamatisi, kufoliwe ngama-flea market. Wonke umuntu uthengise ulude, wonke umuntu uthengise idelele, wonke umuntu uthengise ifulawa. Kengisi kufi oil, i-computation yangkona khonapho ukuthi lawo uzuthi susiyashayise uthi sengithengelelani engenye kwapho uyakuphethe engenye $20. Uzaphinde uyishefune futhi ugade ngayo sobuyela emuva, aphinde ugade ngayo sozisento. Ngoba yena imisebenzi akula msebenzi sithandekile, akula. Lolo lutsha olukhulayo lolo kuyaqeda ezikoleni sibile ngenye usasile sibili angibathaya kuhle kuhle angeke ahambe kuze azayofika ku-training. Esefike ku-training asithole sikuyisithupha sakhe kodwa khathesi ukuthi uzasebenza ngaphi akula. So kumele aphume ilizwe aye kwamanye amazwe abe yi-foreigner ayesukela futhi wese ukudlula lokhu akubalekele ngabo abathi bona laba batsha ngase bekhuluma lolulimi labo lwempumalanga ngapha bathi yiringwa zankwazwa kuphonga ukuthi izinto uhlanganisa hlanganisa ukuthi kumbe ngaphuma loko kuphila
kulona lolu uhlelo siyake sikhulume lomphathintambo kahulumende obona ngeziphathelane labesifazane yena uthi uhulumende ulenhlelo eziphathisa omama ungathi kulosizo yini abesifazane abalutholayo
hayi iqiniso lihle njalo kalibulali for example ngingakunika mina i-example yezimbabwe women's bench mina ngokwami ngingummeli wabomama ephalamende ngingumkhokheli wabomama enhlanganisweni yami MDCT kumnyaka ophelileyo ngiyabona ngihambise omama aba-more than 700 ukuthi bayebhalisa ngihamba labo babhale bafila amafomu kuthe kabavula amabhenchi e-akhawunti bawavula amabhenchi nanamhla lokhu kunjesithandekile akuba ngitho leyedwa kwazi zulutho ebhenki lakhona khona lapho ngike ngazi ngabuza futhi lami khona ngabe ngisephalamenti ukuthi kanti ibhenki leli lincedisa njani kwathiwa khona hhayi ukuthi kade ngingakahleli indlebe zemali ngeqiniso kodwa ukuthi ngeviki yesibili kafebruwari sizabe sesihlelekise ukuthi laba abaphathi ntambo sibabuze whether sibabuza ngendlela le yokuthiwa ngama-questions without notice kumbe ngama-questions with notice bengilindela ukuthi ngayesiqeda lindaba yedelimitation ngezizekuthi ukuthi kati kuncedwa abanjani babake behloleni abancedwayo
leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Dorothy Molly Ndlovu owazakala ngokuthi ngugonyethi wakobulawayo yena engumgcini sihlalo wogatsha lwabesifazana kubandla le-MDCT njalo engusenator wakobulawayo asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
Siyabonga sithandekile Mhlanga ngohlelo labesifazane. UChris Gande uselandela ngolwakhe uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba.
Lingali chona njani zulukandaba. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo mnumzana Angleston Sivanda ocubungula ezombusazwe. Sihlaziya udaba lokwabiwa kwezigaba zokuvota i-delimitation.
Bona kuyinto emangalisayo nje ukuthi amabandla wonke asola kukhombisa ngokusobala ukuthi kukhona okunuka santungwana abezanu PF bayakhalakhala bayacabangelana bayasolelana bayasola inhlanganiso ekhangela ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission abe-TPC labo bayakhalakhala abanye labo bakhalakhala ukuthi bangabe beqile bezelwe sasithe eBoreni nxa kudlala inguqu ungabona wonke umuntu ekhala kutsho ukuthi kukhona okukhona okungabe kuqondile mhlawumbe kwesesikhathi urefuli unompempe mbe angabafeki kakhulu amabandla ngoba nje sebejayela ukwenza into zomgunyathi lokuqile lokuqilibezela omunye yabe sebona ngani iqembu lakhe qilibezelwe so kukhombisa futhi ukungahlaliseki komumo lokungathembani kwabantu beZimbabwe engisingathi ngesilungu ipolarization so ukuthi lanxa wenze kuhle kangakanani endaweni ezinjengeZimbabwe ele polarization esingayibeka ngekuselibala esindebele uya sihlala usolwa nje so yikho kudala ukuthi kube lokukhonona ngama emabandleni wonke omunye lomunye ebona ngazana ukuthiwa uqilebezelo
ngokubona kwakho uhlelo lolu lo delimitation lungaba lwenzwa ngendlela yokuthi kugqilibezelwe na kukhetho oluza kumbe kwayenziwa amaphutha nje kuphela.
Angiboni ukuthi iZimbabwe Electoral Commission iyenze amaphutha la akhona asolwa ngabantu bonke behlose ukwenza njalo, ngoba khonoko ukuthi abezana PF bakhalakhala, abe Triple C bakhalakhala, lalabana labo bakhalakhala, lengcwethi lazo ziyakhalakhala, kutshengisela ukuthi bebengayenzi lawo maphutha bejonge ukudonsela ingubo kolunye uhlangothi. Ngamaphutha angayenziwe mhlawumbe ukuthi sekuthi i-capacity, ukuswelakala kwe-capacity, i-capacity challenges, mhlawumbe kunye ngamaphutha abe siwabona ngani ngamaphutha kodwa bekungelanto abangayenza njengakobulawayo. Kade kungelanto abantu beZimbabwe Electoral Commission abangayenza ngaphandle kokuthi benze konkhana abakwenzileyo, bebhoda, bekhekheleza, bebengenangena ngapha bedinga ukuthi ama-constituents abe labantu, ngoba abantu bakithi kobulawayo inani labantu ababhalisileyo ukuvota bekwezindawo amanye ama-constituents abengasaphumi. So basebesenza khonokhana kube bekhekheleza, bepheceleza, bebhoda ngapha bedinga ukuze inani ama-constituents ethu asale elithumi lambili. Otherwise ngamanye amagama alubana kabenzanga khonokho abakwenzileyo, alubana ebulawayo isele isilama-constituents angu-10 kumbe angu-9. So khona lokho kwenzeka ukuthi abantu babone ngazani ukuthiwa into kazihambanga kahle. Bese kusiba labanye abezombusazwe abacabanga abamabandla ababona nganzani ukuthiwa alubana ikumiswe ngendlela ethile, bona babezaba le advantage. So kuningi okuhluka umsindo okhona kahle kahle awulani lokwehluleka kweZimbabwe Electoral Commission, kodwa ulokwenza lokungathembani lomlilo okhona engithe mina ipolarization ngaphambilini, ukuthi akusathi akuthenjwana omunye nomunye la ubefisa ukuthi ngabe kwenziwe ngentando yakhe. Bese kusiba khona amanye amaphutha asiwathi thina the technical and administrative, engicabanga ukuthi iZEC isengabuyela iwalungise abangawenzanga ngabonga ngabomo. Ngicabanga ukuthi lokho kuyalungiseka kutshelelwe phambili.
Lo ke bekungumnumzana Angliston Sivanda ocubungula ezombusazwe ebesixoxa naye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Lila.
Siyabonga Chris Gande ngohlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba.
Balaleli baka Studio 7 liyaziswa ukubana umsakazo wenu uzasungula inhlelo ezimbili ezintsha ngomgqibelo langesonto ntambama. Lezi nhlelo zizabe zikhangelisisa okubhekane labasemaphandleni ngomgqibelo, kuthi ngesonto zihlolisise okubhekane labesifazane. Inhlelo lezi ngezemizuzu engamashumi amathathu. Ngakho-ke sicela lina balaleli lisincedise ukukhetha igama lalezi nhlelo. Olwemaphandleni noluphathelane lendaba zabesifazane. Sicela lisithumele lawo mabizo enhlelo kunombolo zeWhatsApp ezithi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo +1 202 465 0318, kumbe ekhasini lethu eleFacebook kuVOA Ndebele loba ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Uzasinika amabizo asekelwa ngumuntu wonke uzathola umvuzo oweradio encane.
Siziphethe ngohlelo abaculi bethu. Namhla silomculi we-rumba odabuka eCholocho emaguswini uChristopher Mazolo Ncube ehamba leqembu lakhe leManza Mnyama Sounds. Lapha baphethe ingoma zawo ezimbili ezintsha. Untunkamili Nkomo we-Studio 7 usipha lolu daba.
Kuzwani, 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 kuzwani. Ingoma yakuqala ithi ukuba yisangoma, kuthi esibili yona ithi baqapheleni. Nango uChristopher Mazolo.
Ingoma le eyinye ethi kungcono ukuba yisangoma, kusho ukuthi ngiyengabheka ukwenzakalayo esimeni sabantu abantu basizwa abasiza abantu bayabasiza kodwa kubuye kube khona ubugebengu abenzayo, ngoba uthola abantu bethu basiza abantu kodwa begcine sokubana bafundisi nabaprofiti abadunula abantwana.
Kule ethi baqapheleni ukhuluma ngani ncu?
Lana ngikhuluma empilweni uyathi umuntu uphila naye, umuntu uthola ukuthi uyakucindezela, o noma umuntu uzitshela ukuthi umndeni wakho noma uyifamily yakho, uthola ukuthi kukhona akwenzayo ongakuthandiyo okucindezela wena ngokwempilo.
Abalandeli ubatshiyela aphi amazwi?
Kubalandeli bengithanda mpela ukuthi kabasapoti besixhase kakhulu mpela emculweni, kakhulu enyaweni lwakithi lwasesikhalangeni lasesindebeleni mpela, ngoba yiwo umculo esesiwukhangelele kakhulu ukuthi yiwo umculo esinawo besithengela amasidi kuzokuthi phela sikwazi nato ukuthi sikwazi ukuyarekhoda sikhiphe izingoma, bengathengi lawa ama-pirate ama-10-10 lawa.
Siyabonga Ntungamili, namhla ubesiphathele umculi uChristopher Mazolo Ncube ophuma eTsholotsho ehamba leqembu lakhe le Manzamnyama Sounds. Singekehlukani isihlobo, nanzi ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela umphathi ntamba ogatsha olubona ngezomkhathi kanye lokwethekelelwa eZimbabwe umnumzana Ngqobizitha Ndlovu. Usebumbe ikomiti ezasungula uphenyo lwenkokheli yeZTA. Sesiligqiba lapha uhlelo lwethu olivalelisayo.
Ngibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.